Mina kusukela ngolesihlanu iphasi yayo bengilidla ngokuthunyayezwa ngoJesu indlela yesiphambano. Ukubanjwa kukaJesu esiyanikelwa kuPilati azatshaywe ayebethelwa esiphambanweni aze waza wayangcwatshwa wavuka ngelanga langesandi. Lokhu esisizwa nje ukuhambo lwakhe lusiba ngobuhlungu balo. Yikho ebesiyingakho ethesi. Kusukela iFriday ekuseni ngo-9 siphume ngo-11 siyele ngo-2 siphume ngama-past 3 sibuyele ngo-6 siphume ngo-8 sesiphumula sesilala.
Lamuhla-ke kuyini ebelikwenza?
Namhlanje ekuseni sesivuka savuka sangena inkonzo ngo-8 kwaba yisikhathi esilutshwana nje sesivalelisana ukubana sesidle kuhle iphasika nabazalwana sesivalelisana sibonga uNkulunkulu osigcinileyo sabuyela emakhaya bazofika kuhle njalo singabaphilayo.
Belihlezi khona ngale lapho ebelikhonzela khona?
Iye, sihlezi khonapho ebesesikhonzela khona kuyindawo indlu eyakhiwayo sithi lithempele lethu ngana khona nxa sikhonza. Kusesibangani isibangani 1 khonapho emangweni waseMpani.
Bebebuyile abantu ngobuningi babo?
Abantu bakhuthele kwezenkonzo kwakathesi khona-ke mandla singakhangelela abalutshwana nje abangathakazeleli inkonzo. Kathesi siphosa umhlaba wonke ngoba izinkonzo zithiyeni. Abantu bonke iningi labo baphuma sili behambe ngezinkonzo ngezinkonzo.
Bakhona labanye ade bezenzela okwabo abangasibo makholo.
Hayi, lapho kade sihlanganele khona thina besingamaKristu sodwa. Uma wangikhona ebengihamba kiwo phosa ezinye izakhamizi ebezisethizela khonapho-ka nabo balezinkonzo zabo phosa bebengekho abantu emakhaya.